uTrump engamile ama-conservative ethe go through impeachment nay. Okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njani uTrump, bazamvotela yini njengoba abantu abamvotelayo ngobuningi babo. Okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele i-constituency eyovotela uTrump. UTrump e-America usevuselele usinga olobandlululo, into ze-racism kakhulu. So abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi vele e-America bangemva kwakho uTrump. Kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism veni ngemva kwakho uTrump. So kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa nge-ofisini ukuthi i-impeachment leyi izama-factor kakhulu kukhetho oluzayo.
Ubona ingani bandla lona elama-democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo?
Okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngama-democrats sokusiya ngokuthi yona isenethi thini, ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeki. Ubufakazi obulethwa ngama-democrats ngecala likaTrump buphelele sikubona ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangela kakhulu kwezombala lomnotho lenjongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism i-republican party. Ama-democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi no umuntu unecala icala lingekho, abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi lapho. So icala likhona
njalo njengoba ukhuluma ukuthi abanye bale-conscience. Siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engowebandla lama-Republicans engavota lama-Democrats kumbe owama-Democrats evote lama-Republicans. Ubona ingani uMongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele Melika kumbe kuyadlula
na? Hayi, ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana salekile. Angikhulisa amandla okuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakhe uTrump.
Kungani amalunga ebandla lama-Republicans elokhu emsekela engaphuma bemaningi athi hayi lapha ungowebandla lethu ngempela kodwa lokho okwenzayo asikuthandi?
Uyabona into emele izwisiseyile, izigangi nxa vele zisazama ukuthi ziyizigangi kukhona okuyikhona okuzihlanganisayo ukuthi nxa sokufike isikhathi sokuthi umuntu singathi thina usehlose ukuthi ayibhidliza khonokho okuyikhona okubahlanganisayo, abantu laba bahlangana bebe ndawonye ukuthi omunye ungaphi omunye ungaphi bakukhohlwa lokhuya. Unanzelele ukuthi i-republicanism nangwayo injongo yayo yiyo eyiyona okwakathesi eseleyo ebambanise ama-republican, yiyo esibabuwo phakathesi ukuthi besekele uTrump. Ngoba uza kubona ukuthi lisiyaphela icala lomele senethi uTrump uzaqhubeke ngu-president abamkhiphi. Angiboni ukuphuma kwakhe uTrump kutho ukuthi sokuza kuba le mbangela ukuthi injongo yabo nangokwabo iyo bahlanganisayo i-republicanism izaxeka.
Sesikhangela njalo wona abancintisayo lapho kubandla lama-democrats.
Ningazi dadwethu ngoba ukhumbule ukuthi uJoe Biden ube ngu-vice president ku-Obama. Into umbuzo okhona ukuthi kuyini okufunwa ngama-Americans, bayakubona yini ku-Joe Biden ngoba badinga kule sidingo sokuthi ungu-candidate ukuba u-president we-America. Uma yiwo ngumuntu ole-charisma, angiboni ukuthi bobili babo uJoe Biden lo-Sanders nxa ubamisa laphumisa la uTrump la ukuthi nge-charisma basondela ku-Trump, hayi kabasondeli. Kodwa-ke sithi phecelezi ke sikhangele ngapho ukuthi kuyini okunye okudingwa ngabantu. Abantu badinga ukwazi ukuthi uthini ngepolicy yabo ku-health nezinye izinto ezithile. UTrump uthe ngena embusweni into ayithembisile ukuthi uzakhipha i-Obamacare. Ziningi izinto abezithembisile uTrump bamvotela abantu uzakwakha i-border ehlukanisa i-America le-Mexico. Bamvotela abantu noba nje amanye amaplani akhe ehlule. Kodwa-ke singazi njalo ngoba akukaphumi ukuthi ucace ukuthi ngubani kuma-democrats ongiyozamela ama-democrats.